inhlanganiso ebona ngezempila kahle emazweni womhlaba eye World Health Organization ithi abantu abangaba izigidi ezingaphezulu kwamakhulu amathathu 339 million emhlabeni jikelele balomkhuhlane wokuvaleka isifuba owe asthma njalo ngomnyaka ozayo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezingamakhulu amane loba ukwedlula eZimbabwe libika likusibanga sokungamachumi amabili kuluhlu lwenani ababhekane lodubo lwalomkhuhlane we-asthma emazweni womhlaba. I-asthma ikuzinga lechumi lambili njalo umuntu ulakho ukuba lomkhuhlane lo engakwazi ngoba izibonakaliso zawo zinzima ukunanzeleleka. Wabulala abantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye i-1531 ngomnyaka ka-2020 eZimbabwe. Akwaziwa ukuba wabulala abangaki kusukela ngaleso sikhathi kuze kube lamuhla. Udokotela Edwin Sibanda Mzingwane ongumqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi kumele umuntu wonke ahlolwe umkhuhlane lo ikakhulu ngesikhathi samakhaza.
Kufanele kuqakathekile kubo bonke abalawo umkhuhlane. Laba labantwana abacabangela ukuthi bangabe belawo ukuthi bayohlolwa ukutholakala ukuthi ukhona kumbe kawukho njalo welapheka kanjani. Bona ngathi ngalawo nje abantu bangancediseka baphile impilo epheleleyo ngoba abantu bagcina bengasayi emisebenzini kumbe bengasayi ezikolweni.
Usibanda Mzingwane uqhubeke echasisa izibonelo zomkhuhlane lo.
Lokuqubuka inkomo ngoba kuyabe kusesikhumbeni somuntu. Iphinde ifanele lamehlo abomvu alumayo kumbe ukuthimula kakhulu ekuseni kumbe ukugcwalelana emakhaleni okunjengenkankili. Ukwelapha kwesikhiwa asilawo umuthi ohle uqedika wapha kanye lomkhuhlane esikwenzayo nje ilokhana kuthiwa yi-control. Sibe nje sithi sikuphe umuthi uvuleke esifubeni wenelise ukuphefumula.
Abahlaselwe ngumkhuhlane we-asthma bathi ubathwalise nzima. Isakhamuzi saseNkayi unkosikazi nokuthaba Ncube ngomunye wabakhala ngawo.
Episode 1 iye ngiphila ngayo enginathayo. Hayi njoba kathe sikunje nje sokuqala ukugodola kuyangihlupha kuyaphonga ukufika nje ukuthi ngikhwehlele kokuphela sibili. Ngikhube sengikhudumeza amanzi nathi amanzi achisayo. Hayi kungathi ukuthi but vele ngiphila ngamaphilisi kuthiwa i-Exton. Iwo amaphilisi engiphila ngawo for i-asthma. Angisabona ukuthi iyaphela. Ngiphila nje njalo ngomkhuhlane wonalo. Ngithwalise nzima okunye okumangalisayo. Kwesi sikhathi nje ngoba lezi zinto ezingathi ziyanuka kuyandihlasela.
Unkosikazi Agnes Ndlovu owakhele eKezi uthi ingane yakhe yabulawa yi-asthma.
Lo mntana wami wabulawa yi-asthma wafa waphuza ukuzuza i-treatment waze wagcina isifa. Waphuza ukuya esibhedlela yikho kaselaphekanga wagcina imbulala i-asthma.
Unkosikazi Nesimo Dube odabuka eGwanda olomntwana olesimo sokudabuka indebela phakathi komlomo uthi ingane yakhe iphefumula nzima ngenxa ye-asthma. Emhlabeni jikelele eZimbabwe likuzinga lesine lamazwe alabantu abalesifo se-asthma. Iningi linatha amaphilisi okuthiwa i-Prozdone leminye ehotshwa ngomlomo ebizwa ngokuthi ngama-inhalers lapho umuntu esezizwa esehluleka ukuphefumula kuhle. Kusanda kunanzwa usuku olwe-World Asthma Day obuhamba ngendikimba ethi Asthma Education Empowers ekhuthaza imfundiso lokusabalaliswa kolwazi kuZulu ngomkhuhlanelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.